Abantu abafana lo Abraham Kiwane yibo abantu ukuthi nqabe nikwe isicoco sokuba liqhawe kumbe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe kungabi lo muntu othandabuzayo ngoba ubaba uNkiwane nguye labanye abaningi abasungula indaba yokulwela impi kazibuse. Ubaba uNkiwane uhambe wasebenza eZambia ngama early 50s waqala khona ngalo ukusebenza lamapolitics yenomayinto kuba ukuphatheka kupolitics zeZambia kusayi ANC kwazobuya kwazoba iZambia iZambia Alliance of the Congress iZANC wekhona khona ngapho kwazofonwa iUNIP wakhula ngomengathi wasuka kuma branch aweZambia from district level wakhwela waze wafika ku national level. AbeZimbabwe bathe sebeqalisa ke sebecabanga ngama 60s uti labo bethatha izikhali beyokulwa bese vele sekukhona ngalo uNkiwane sebenza labo Kenneth Kaunda kwabalula ke kuzaphu ukuthi ithole izikhali ezivela kubo NASA eEgypt ngale wayengumkhokhelwe eEgypt lekwezinye indawo zeAfrican Union. Ubaba uNkiwane futhi njalo ngiyosebenze kakhulu labo Shikerema labo Nyantoro labo JZ ekudingeni ama camps ama marital camps kubo Algeria kubo Egypt ukwenzela ukuthi izaphu iqale ukutraina ibutho. Uzacabanga ukuthi ngama 62 ngabo 1962 ubaba uNkiwane ngomunye waqala owaletha izikhali eZimbabwe ukuthi abantu bezokulwa izikhali lezi zasetshenziswa ngushapshoot elo Moffat Hadebe lapho abadubula khona ezidube ranch endaweni zeKezi. Yikho impopo leya qala ngokudutshulwa kwayo kwaqala lapho ke impi yenkululeko ngabo 1963. So ube usebenze kakhulu kuzokuzofika utholakala uzibuse siyakwazi ukuthi abantu abaningi ababekuzapho angemva kokuthola uzibuse abazange banakwa awuzange kwabe labantu abalendaba labo kodwa usebenze kakhulu ngumuntu ongela muntu ongathandabuza nxa kuthiwa usenikwe inhlonipho yokuba liqhawe lesizwe.
Yiphi imbali achiye eyilobile esingathi iligasi ngesiNgisi?
uNkiwane usichiyela ikakhulu ilifa ihistory yokuthi kona abantu bameleke kwesinye isikhathi nxa sekunzima beziphakamele bezilungisele ilizwe labo. Basuka uNkiwane bengabafana abancane badinga inkululeko ngoba ngesikhathi seneso okwakukhona elizweni kwakungabahambeli yikho bachiya ubutitsha. So bekungamadoda azimiseleyo, bekungamadoda azilungisele ilizwe lawo, bekungamadoda alesibindi athi nxa into angayithandi esukume edhayi loku sekwanele. Kuyadanisa kakhulu ukuthi imbali yabo ayilotshwanga. Amabhuku ehistory afunda ngabantwana besikolo kakhulumi ngamadoda aqotho anjengabo uNkiwane.